Hola mngela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Sombona zani indaba leyo kuba lomkhokheli omutha. Indaba amele abeyixoxe bekhulume ngayo ngoba uma bezelifike ukuxoxa bekhulume ngayo yonke bengenzani. Bona kuzathupha kusasa abantu bazadinga ezinye indlela ukuthi baveze ukungathabi kwabo.
Udaba lobukhokheli bukamnumzana Morgan Tsvangirai luqhubeka lusidla ubhedu ulandela imbono ethulwe ngomela iWarren Park mnumzana Elias Muthuri yobukhokheli bebandla lonke nje.
Utsvangirai vele uzaba lokhu onguye umuntu osabisa umgabe oyenza ukuthi umgabe abe lefiye ukuthi lapha eZimbabwe kule opposition. Laba vele badlalisa isikati okojobo sigala, kabala bantu, kabala ama-supporters. Baphunga ukukhuluma nje uzabathathela isikati ukuthi bathole ama-supporters.
Ibandla le-MTC 99 elikhokhelwa ngumnumzana Job Sikala selimanyene likamnumzana Love Momaduku ele-National Constitutional Assembly.
Uhulumende uthi uzakhalaza ukuthi inhlanganiso ye-IMF yeboleke eleZimbabwe enye njalo imali yokubhadala izikwelete ezedlula amabhiliyoni amane amadola.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulo msakazo.
Udaba lokuthi umnumzana Morgan Tsvangirai asuke esikhundleni sokukhokhela icele le-MDC luqhubeka lusidla ubhedu kuleli bandla kulandela imbono ethulwe ngomela iWarren Park edale ePhalamende umnumzana Elias Muthuri yobukhokheli bebandla. Umthuri wethule imbono yakhe kuphephandaba le-The Standard lapho aphe khona imicabango emihlanu engenza leli bandla linqobe kukhetho oluzayo. Owakuqala ubonga ukuthi kuyekelwe inkokheli ekhona ngaphansi kukamnumzana Tsvangirai iqhubeka isebenza. Owesibili ngothi kwenziwe umhlangano we-Congress owesiphangiphangi kukhethwe inkokheli entsha. Umbono wesithathu ngothi umnumzana Tsvangirai lenye inkokheli yebandla ekhona iqhubeke. Owesine uthi umnumzana Tsvangirai adedele omunye isikhundla yena abe ngukhokheli nje waleli bandla njengomandela utata.
Owesihlanu ngokuthi ongafuniyo ibandla ayekele kumbe ayengena kwamanye amabandla. Namhla icele le-MTC leli libe lomhlangano we-National Council lapho okuxoxiswane ngendaba ezijiyeneyo ezigoqela udaba lukaMuthuri. Kubikwa kuvunyelwene ukuthi umgcinisihlalo webandla umnumzana Love Momoyo athathe amanyathelo okujezisa uMuthuri ngoba eyichukele ebandla. Kodwa umoyo utshele iStudio 7 ukuthi lindaba isaseluhlaza okokuthi ngeke akhulume ngayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo othi kumele udaba lwenkokheli lukhulunywe kungela kutshaya inja kufihlwa umphini.
Sombona zani indaba leyo kuba lomkhokheli omutha. Indaba amele abeyixoxe bekhulume ngayo ngoba uma bezelifike ukuxoxa bekhulume ngayo yonke bengenzani. Bona kuzathupha kusasa abantu bazadinga ezinye indlela ukuthi baveze ukungathabi kwabo. Ngiyakwazi ukuthi i-Congress yabo ayikho kathesi ngo-2016 kodwa la kathesi nje njengoba kube lokhetho eduze kebo qathe ukuthi bekhangele udaba lwane-leadership renewal.
Kwamanye amazwe afana le-South Africa siyabona ukubana ubukhokheli buyachiyelwana kodwa eZimbabwe kathi kuyinokwehlula
lezi zathu eziningi iZimbabwe ayikafikiye singathi ezingini elifana nalele South Africa okuqala masikhayela udaba lwane lokunikela abanye abantu i-leadership. Kodwa abanye lapha abamsekelayo uTsvangirai bathi bengathi nje umkhokheli kathesi kuzaba nzima ukuthi bathole omnye umkhokheli owaziwa ngabantu ngendlela aziwa ngayo. Kodwa mbona zange uqakathekile ukuthi bebonisa nakhona lokhu uma bezatshintsha ubukhokheli behle bekwenze kathesi abe le 5 years ukuthi abantu babemazi umuntu wangkhona. So kulezi zathu eziningi ezijiyeneyo ngeke saqathanisa nje sithi okwenzakala e-South Africa kungenzakala eZimbabwe ngoba umumo we-South Africa ufana nele Zimbabwe but at the same time le-MTC layo amelanga ifana nele ZANU-PF. Uthi sicine singasaboni umahluko phakathi kwe-ZANU-PF le-MDCT kumele be nomahluko. Bengathi umuntu ophisana labo i-CIO kumbe i-ZANU-PF kumele bemlalele la uMuthuri labanye bona laba abakhuluma njalo.
Ibandla le-MDC lona lithi amaphikisana lakho yikuthi kabafuni ukuthi abantu baye emaphephandabeni kodwa bafuna indaba le ikhulunywe ebandleni uthini wena lo
kuliqiniso lokho kodwa ukuze umuntu ezahambe ephephini namnye bemangali ukuthi kwabe usame njani ke ukuthengisela yini ukuthi kule baxoxisana yini phakathi kwephathi kumbe kunjani kuye bokuqatheka ukuthi bexoxisane within iphathi yabo bese bebonisana khonaphana kodwa umuntu nxa ezaphuma phandle kuye bokuthengisela ukuthi nqele akasuthisekanga ngokunye kumbe ngama-channels aphakathi amnikanga i-chance.
Umnumzana Dumisani Nyongolonkomo yingcwethi yecubungula ezombusazwe.